Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kumpalakazi 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intsha yebandla le-MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kule mbiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera.
Asitshaye sabo umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi ento ebona bazama ukuthi kona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano.
Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo owawuhlasele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali.
Bathi idiopathic kusho ukuthi ikhozi yakho nakula muntu okwaziyithi kuyithi, but kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu efanise ukuba lama-problems with umphimbo.
Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intsha yebandla le-MDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kule mbiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukuchitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera. Umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa obesembuthanweni wokuhlanyela izihlahla phansi njengoba bekulilanga lokwenza lokhu emhlabeni jikelele kuze kukhale umbhobho babaleka. Olinda uChamisa ubikwa ekhuthwe luhlamvu ekhanda. Kodwa ugatsha lwezombiko olukahulumende luthi akusiwo mbhobho okhalileyo kodwa luhlamvu lwentuthu ehitshayo i-tiegas. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele iStudio 7 ukuthi mpela bekungumbhobho obujonge ukubulala umnumzana Chamisa. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton edale lephalamende eHarare umnumzana Peter Moyo ongumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandla le-MDC esigabeni seHarare province.
Thina lokhu osokwenzakala elizweni sivele asitshaye sabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu siloko sihlutshwa ngabantu laba. So thina vele asisayiduki, even abantu sevele sebezondile sebethi kungcono lihleli sibulale. Asisayesabi umbhobho ngaze batshaye emoyeni kumbe batshaye ngaphi kumbe babulale umuntu, asisakwesabi ento ebona bazama ukuthi kona thina siyesabe size siyehluleke lokuyenza imihlangano. Kasiyekeli kabatshaye kababulale kodwa asiyekeli. UNkulunkulu nguye ozakwazi ukuthi kona abantu beZimbabwe bazakhululwa njani, kodwa thina ngenyama yethu siyabe silokho sisenza khonokho.
Manje impilo yabakhokheli ke yaliyesabela ukuthi engxe ingagcinisa engozini.
Iveli isengozini kudala, lathi sikhuluma siseze nje sikhokhela ama-provinces, abanye bakhokhela amalokhuzeni ama-districts. Mina ngu-deputy organizer weHarare province, asiyesabi lutho. Asiyekeli futhi ukuyenza umsebenzi wethu esifuze siwuyenze. Abantu nxa besenza into engasiyo elizweni kufuze sikhulume sibatshele ukuthi kona into eliyenzayo kayisiyo. Hayi khona ukuthi kona basithulise ngoba bayadubula abantu. Bazadubula badubule basiqede, kodwa asiyekeli. And impilo yethu ibivele isengozini kususela kudala. Sesitshaywe ngamamboma, amamboma sebona ukuthi kona abantu laba vele seziyisikhokhoko abasayesaba imboma ngoba sebasitshaya kakhulu sesizayo, sazi ubuhlungu ekuqaleni kathesi vele asezwa Nga uhlala nabantwana endlini umbe lomfazi uhlala umtshaya kokuphela every day. Uqavele ngesezwa ukuthi lokhu ukuthi uyenzani. Yikho libona sebenzimbhobho kathesi ukuthi bafuna ukubulala abantu ngembhobho. So imbhobho esasiye saba kudala bangatshayele emoyeni sibaleke seziyokumazeseni. Kathesi wangatshaya umbhobho sehlala phansi. Vele asayesabi lutho ngoba sesidibeke kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo. Omela isigaba seSouthern edale leParliamente engumsekeli kanobhala ohlela inhlelo zabasakhulayo kubandla leMDC esigabeni seHarare Province. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uze waveza ukuba wayebulawa ngumkhuhlane bani ngempela sonto ewedza lapho kade kulombuthano wokubonga ukusinda akwenzayo kulandela ukugula kwakhe. Uchiwenga uthi ubebulawa ngumkhuhlane othiwa ngesilungu i-idiopathic esophageal stricture. Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Sixoxe lengcwethi kwezempilakahle udokotela Themba Manzini ukuze sizwe okunengi ngalumkhuhlane.
Like in this case was that it's idiopathic, which is because yakhona kulamuntu okwazi ukuthi kuyini. But kulezifo eziningi ezenza ukuthi umuntu ekwanisa ukuba nama-problems with umphimbo okuginya ukuthi ububanzi bakhona bube buncane uthi kuyabe kule ndawo ecakileyo kutube yakhona okuginya naleyi and then ukudla kuyabe sokungasadluli kuhle kuyabe sokubanjwa endaweni yonaleyi because indawo yakhona isicake kakhulu compared to ezinye iindawo zakhona zonke. So uma sinika ama-causes zakhona maningi but ajayelekileyo kule okuthiwa i-reflux ukuthi i-acid yakikhwela ivela kustomach ikhwela phezulu lakho kwenzakalayo ebantwaneni ukuthi abephongu engahlanzi esathi but ephongu ukhupha ukhago. Yabe kusenzakala ukuthi kulabanye abantu abenza i-reflux ukuthi i-acid yabe ikhwela ithisa ithube naleyo yokuginya ngokuhamba kwesikhathi indawo yakho niyabe ithisa leyana i-acid yakwanisa ukukuqaka and sometimes yakwanisa ukuvala ukuthi ukudla kungangeni khonokho ku-common but kuthatha isikhathi eside ukuthi kwenzakale and then kube sokusiba lamanye ama-chemicals akwanisa ukwenza njalo. Ama-chemicals maningi angakwanisa ukuthisa ithube naleyo yokuginya and khonokho kuyakwanisa futhi ukwenza ukuthi indawo yakho nicake and then ivale emveni but even kulama-cancers amanye enza njalo futhi ukuthi uma i-cancer ikhula iyakwanisa ukuvala but in this case because that i-idiopathic esophageal stricture which ukuthi kabazange bethole ukuthi kwenziwa kuyini.
Kodwa umuntu oke wafakelwa ichefu ulakho yini ukuthi abe lo mkhuhlane onalo?
Ye, kuyakwanisa ukwenzakala. Amashefu kulama-different types. Kulamanye angakwanisa ukwenza njalo. Ukuthi ayakwanisa ukuthisa ithubu yakhona naleyo yokuginya and then ayenze ukuthi ilimale and then ivale.
Abanye bathi njalo kuyandise ukwenzakala ebantwini abanatha kakhulu utshwala. Kungakuliqiniso?
Abantu abanatha kakhulu utshwala kusho ukuthi kwesinye isikhathi banathi imihlobo ethiyeneyo and unganathi imihlobo enjengabothototho leyani lamanye ama-types anjengabothototho a-strong kakhulu kuyakwanisa ukwenzakala ye ukuthi ayakwanisa la ukulimaza but it's not as common because labantu abaningi abanathi utshwala kakhulu but kabala problem lale. So kulezinye izinto eziyabe sezikhona phakathi kotshwala bakhona obenza ukuthi kulimaze ithube naleyo yokuginya.
Lo ke ngudokotela Themba Manzini ingcwethi kwezempilakahle ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lokhu sekudaba lunye umongameli Emmerson Mnangagwa ubengekho emkhosini obuqoqwe umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga okuthangazelela ukusinda akwenzayo evela eChina lapho ayelatshwa khona. Umnangagwa wayengekho njalo egcekeni lendizamtshina lapho uChiwenga evela kwelatshwa kwele China lapho ahlala khona inyanga ezedlula ezine. Lokhu kukhwezele inkulumo yokuthi ababili laba balubudlelwano obungasacacanga. Kodwa obengekho kwaze kwabasobala ngonkosikazi kaChiwenga uMary Chiwenga owayengaswelakali eceleni likamkakhe kodwa okakathesi kabonakali emphakathini osekubangele ukuthi abanye njalo bathi umtshado wababili laba ukhanya usumi manzonzo. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sichubungule loludaba sizwisise ukuthi kanti kuhamba kanjani.
Okulusizi yikuthi umama lwana lapho ngeminyaka besanda kuthatha amandla lomkakhe kube kuthi kuzo zonke indawo nje zomphakathi lapho indoda ebekhona nawo zesiba khona kodwa kulezi nsuku ukungaveli kwakhe kuyethusa kwenza abantu becabanga ukuthi lokho kungabe kuzula ku-social media kungabe kuliqiniso ukuthi bangabe bengahlalisananga kahle ngoba ngumama uthiyene uma wadivele kukalutho wantu umbone hamba lobani. Lo muntu ongumama uJohn laye wangasoze umboni kodwa lo umongameli ovice president uhlezi umama laye simbona isikhathi esiningi bebelokuphuma bebonke so kathesi kuyaphuma nje izinkulumo zokuthi kungani umama uyacatshangela ukuthi ngabe wathinteka ekufakeleni indoda so kungabonakali kwakhe lokhu kwenza abantu bekubone sokungani kuliqiniso ukuthi le ndoda wahlalisananga kakahle.
Kungakukhona yini okunye okungakwenzakala unkosikazi esesithani safuni ukubonakala emphakathini?
Akangikholi ukuthi unkosikazi ngiyo ngathi kafuni ukubonakala emphakathini kube ngani uyathanda ukubonakala eseceleni kwendoda kodwa ukungabonakali kwakhe eceleni kwendoda njengendlela odethanda ngayo njalo nje ivile ungayisikho ukubonakala ukuthanda ukubonakala eceleni kwendoda ikakhulu umkhosi onjengowayizolo uyathanda akathandi kuyokuqakatheka ukuthi ebeseceleni kwani komunye wakhe so ukungabi khona emkhosini wayizolo yikho okudala ukuthi imicabango ibe mnengi ukuthi kungabe kukhona ngoba bathi kayinuki ingathanga so ukungabonakali kwakho mama ubona ngazathi kungathulwa nje kodwa kukhona okungabe kusenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Times Live lithi owake waba ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sylvia Kasukuwere uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Leli phephandaba libe lengxoxo lukaSukuwere kwele South Africa lapho aphephela khona ngemva kokuhlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokusuka kukamnumzana Robert Mugabe. Iphepha ndaba lobulembu be-internet elesite lithi onke waba ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko kuhulumende umnumzana Chinga Dube eloba kugwalo lwakhe olutsha oluthiwa Quiet Flows the Zambezi. UDube uthi wamisa impi eyaphosa yaqhamuka phakathi kwevuyo lezibra lelezandla kubangwa ukuthi kususwe ababengabezibra besuswe ezikhundleni zeZimbabwe National Army. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichike ezandleni zenu linabalaleli bethu kumazwi elisithumela wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 0826500318. Siyacela ke balaleli lisithumele zibe mfitshane ke indaba zenu ukwenzela ukuthi senelise ukudlala zibe nengi emoyeni lapha. Njalo lingathuki likhulume kahle ye sixoxisane asizweni ke amazwe.
Linjani basakaza abahle ukhuluma lo ngwenya la eGoli. Siyabonga kakhulu ukusithumela i news indaba nathi ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani elizweni lakithi ngoba sesahlala egangeni nje njengenyamazana kodwa sinokholo lethemba ukuthi ngelinye lamalanga sizabuyela ekhaya singabaphilile noma nje isimo singathembisi lezulu lingathembisi kodwa ngokholo lukaNkulunkulu ngoba enguyodala konke okusemhlabeni lokungaphansi kwamanzi lokuphezu kwawo nathi ngelinye ilanga kuze kusilungele siyohlala kithi ke siphumule.
Sanibonani, ngulungisani wakaNdlovu ngikhuluma ngilapha eJohannesburg. Malungana nodaba olunshaqisayo olwenzeke nge-weekend abantu be-MTC bese Marondera bezama ukutshala izihlahla kwase kuqhamuka amaphoyisa abadubula ngiyalalela lapha i-comment ka Joseph Juma lo Melizana PF uthi yena amapholisa lawa adubule abantu be-MDC yasomapholisa ezana futhi uthi ngamapholisa e-MDC ngamapholisa weKwaZulu wonke wakwakubona ngakhonoko ungumuntu ofike nini eZimbabwe kanti uJoseph Juma lo akakwazi kanti ukuthi izana PF yihulumende akakwazi ukuthi akula difference phakathi kwe state ne ruling party amapolice ayizani nezani ngamapolice amasoja izani nezani ngamasoja vele umahluka ukho vele ilizwe leti lingaphansi kwe one party state tsonxa kwi one party state vele there is no difference umahluka ukho vele futhi le nto yokuthi yena a distance umnangagwa from police action ukhuluma nje into ngekho ubaba lo uJuma lo umdistance kanjani upresident ngoba nguye ofaka umthetho ukuthi abantu beMDC abadutshulwe babulawe bonke uintolerant of opposition vele from the onset zisuka kuze kube namhla vele iMDC ayifuneki isiko lezana PF iculture ye one party state iyo vele iqhubekayo lapha elizweni leliyana so amapolisa wonke aku employee ezana PF wonke vele ahamba ephethe i-card lezana uPF esiyavikela izana uPF at all cost besebenzisa state machinery ama resources ze state to push ama agenda wezana uPF of which one of those agendas is to destroy and kill and to crush the opposition njengento yayisenziwa ngumgabe built up to igugu round so vele the modus operandi esebenza kakhulu aba operator ngayo even until now kusenzeka lokhu uJuma lo into ayikhuluma akayazi lo uzama ukukhohlisa abantu uzotshela abantu abazelizulu ngomkhuba wezana ngezana uPF acaba ngithi abantu abayazi lokwenza umnangagwa engathi ngumuntu oclean ngubani ongamaziyo kanti umnangagwa ngubani ongamazi umgabe ngubani ongayazi izana uPF siyadana kakhulu.
Mina nginguNjabulo Dubana ngise South Africa la uyazi kungizwisa ubuhlungu ma ngisizwa abantwana bezimbabwe lokhe bekhala nanje kanti kungani uhulumende engakhona ukuthi azwe izikhalazo zabantu why uhulumende efuna ukuba lokhe yena engumuntu oplanayo engayenzi nje bayaphuma baya ngaphandle kwamazwe bayelatshwa babasikuni kanti abangenamali zokugibela indizamshini baza kuhamba ngani yazi mara nje manje sizwa le into le izwisa ubuhlungu jonga mina bengicela ukuthi abantu bezana uPF bengabe lokho bekhuluma into zamanga kabakhulume iqiniso yendaba lezi abantu bayaphela ukufa lokho bekhuluma amanga ayazi ukuba kwethu lapha ayisimnandi mani kabalungisa ilizwe mani obaba lava kuyafika nini lokho esikhala kanje ngibuhlungu mani ngibuhlungu mani.
La lawo ke ngamazwi nubalaleli bethu elingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imlayezelo emfitshane, ama 1 minute, nqayinde kakhulu 2 minutes, kodwa lingedlulisi 2 minutes ngoba siyabe senzela ukuthi senelise ukuthi sifake amazwi amaningi. Siyabonga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Esikhangele ezeMelika, iningi lamalunga ebandla lama-Republicans lithi umongameli Donald Trump wele Melika ungcono kulo wake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Abraham Lincoln. ULincoln wafa ngokudutshulwa engumongameli wazakala ngokwethula imithetho eyenqabela ubugqili babensundu, islavery. Uphenyo olwenziwe ngempela sonto luveze ukuba isilinganiso sabantu abedlula amachumi amahlanu ekhulwini, i-50%, bathi uTrump ungcono kulaba isilinganiso selichumi lasikhombisa ekhulwini, i-47%, abebandla lama-Republicans abathi uLincoln ungcono kulo Trump. Lokhu kwenzakala kukhangelelwe abanye njalo abazoyethula ubufakazi bokuzama ukususa umongameli Trump ngomthetho wedale lephalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu kuyonale iviki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Kunzima ukuthi sazi ukuthi kuyazala ngikhomona ngoba angithi ama-Democrats aseyiphushele ukuthi ye ku-Senate ngenxa yokuthi sebeyihlazulile kulokhu zeni ku-Congress. So sesiya ku-Senate indaba leyo.
Ubufakazi obethulwayo wabubona njani wena? Buqotho yini ukuthi bungaxotshisa umsebenzi umongameli Trump?
Ya, ubufakazi obukhona kukhanya buyibufakazi obuqinileyo. Ingazi ukuthi baza kuthatha njani bona. Kodwa engabuzwayo oba indodalwane wangu yafakazayo ongumsotsha, angithi yabona owazi wathi yena bangaze bakhathazeke ukuthi yena utestify emelana lo mongameli. Yikho engikuthembileyo ukuthi-ke he's credible ngesikhiwa, ukuthi he's credible.
Kodwa bona abakucele likamongameli Trump kunye laye umongameli Trump bathi bona akula bufakazi obuqotho ngoba konke okukhulunywayo yinzwabethi. Lo uyathi ngezwa uzibane sithi, kodwa akula olakho angakuveza mgceke ukubana kube lo bufakazi bokubopha uTrump. Wena ukubona njani lo?
Labo bazama sibele ukuthi bamdefende, bammele umongameli wabo. Kodwa sekusiya ngokuthi laba abayi abazayihluza le ndaba bazabe bephethene. Okunye futhi okuhluphayo ukuthi umongameli laye anto besethusela lawa abantu abayibabafakazayo, okugoqela umama Lwana lalwana umsotsha engiqambileyo. So ukuthi bebethusela khonokho uzama ukuba ngumgoqo ukuthi abantu bazabafakaza. Sombana azahlupha khonokho kuzaba yi-test kind of to see ukuthi i-America iqinile yini kweze sisekelo sombuso.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ye balaleli ke le iStudio 7 sisakaza sise Washington DC liyakwanisa njalo ukustinta ntambama ngo 7:30. Different colors, one people. Ingoma kaLucky Dube isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intsha yebandla leMDC ithi kayisoze ibuyele emuva lanxa kulembiko ethi amapholisa adubule inhlamvu ukucitha umbuthano wabo izolo edolobheni leMarondera. Lapho kade kulomkhokheli wabo umnumzana Nelson Jamisa. Odokotela bathi umkhuhlane obuthiwa yiwo wawuhlasele umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukuhlasela umuntu odliswe ichefu kumbe onatha kakhulu utshwala obubukhali. Iningi selibuza ukuthi kanti ukuphi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Mary Chiwenga yena ongasabonakali okwesikhathi eside. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithe sidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.